Abakubandla leZANU-PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumente weleZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswa okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete noDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. UMnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. Uchuma uthi inkinga yokuthi abantu bacamba amanga ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Kulabantu asebegijimisa amanga aluhlelo tshoko benze ngathi eZimbabwe isibhebha sokuthi akusahlaleki sokunzima. Hayi, abantu ake sifundele ukwenzethu and lani njengemtateli izindaba ngicela ukuthi kona siyenzeni into e-justified and fair for Zimbabwe. Ngoba ukuyibulala iziguqe phasi ngamadolo ikubulalela umuntu wonke, ayikubulalela iZANU-PF ngumnangagwa, ibulalela everyone ongweZimbabwe.
Kodwa uMnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uyakuphikisa lokhu.
Ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule khona okungabanga kuhlela izweni, ngoba kula muntu ongaphongobalekela lapho kule ntaba khona ekudeni. So sine crisis selizweni. Kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane. Kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane. Okwesibili engithanda ukukuphawula ukuthi kulobunzima ngoba uhulumende wethu ukhiphe i-statement wathi kakula problem eZimbabwe, kula crisis, into ekhona kuthiwa kulama terrorist, kulama bad apples, kulama forces, kulama dark forces. So angazi ukuthi laba abathunywayo bazenzisa yini ukuthi bazwane lohulumende, ngoba njengabona izolo abanye kuma Twitter besithi ubaleka Mbete vele ngubhururu kamnangakho.
Ukosazana Vivian Nomalanga Bhebhe olandela ezombangazwe uthi kumele ibandla likaJulius Malema kube yilo elingenela kwele Zimbabwe, hathi ibandla elibusayo kwele South Africa, kwele African National Congress.
Nakukusaza thina bebona uhlupho olukhangelane labantu beZimbabwe betho ukuthi hayi balutho ngeqiniso uhlupho nanti. Akulankinga, yinto okumele yenzakale vele. Kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-PFF yinto engakwazi ukuthi sikhulume iqiniso. Mabe ngathi basuma abantu be-EFF ngo-understand. Kodwa be-ANC, ANC kunini ifike kuhulumende weZANU-PF bakithi abantu behlupheka bendaba.
UMnumzana Justin J. Moyo olandela izombangazwe uyakusekela lokhu.
I-ANC ngeke izilume iyenze anything, iyafana nje njengayo iZANU-PF. ANC like into ezifanayo, akulanto iyotshintsha. Bazohamba beyokhuluma indaba yankhulu izophelela emoyeni. Abakho serious ngeZimbabwe, maybe bakholisa ubana amaZimbabweni ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane e-South Africa, bayakholisa nje. I think ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongabuyi ku-ANC lani uyesekhethe umuntu we-ANC.
Bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzibuzo wabo, hathi ukuthi bamelele okungenziwa lilizwe le-South Africa kweleZimbabwe. UMnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe owebandla leMthokazi Republic Party usekela umbono lo.
Ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izanu sisi 1980 engene esitulweni. So mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani, sisebenzele ikithi, sithathe ilizwe lethu nje.
Akwaziwa ukuthi uNkosazana Mbete noDokotela Mufamadi bazafika nini kwele Zimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu, kodwa uMongameli Emmerson Mnangagwa nabanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalocaja abaphikisa okungelangqondo.